So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle ngolwesine mhlaka 6 kuNtulikazi 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. Into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza i-statement ukuthi those of the like mind bahambele khatshana.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamagqwetha sezisole ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengegqwetha.
Bayakuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semikhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Zilokhe zisanda izehlakalo zodlakela elizweni phambilini kokhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa ethe Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashi Tagwireyi, umcebisi kamongameli Mnangagwa, wasebenzisa indlela ezingaqondanga ukuthenga inkampani yeBindura Nickel leye Freda Rebecca Gold Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamagqwetha sezisole kakhulu ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengegqwetha. UShaba ulimale kakubi walaliswa esibhedlela. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi utshaywe ngabantu abane abaqale baya ehofisini yakhe bamswela basebemfonela bezenza abantu abadinga usizo lwakhe. UShaba uvume ukuhlangana labantu laba eHarare lapho abafike bamtshaya khona walimala kakubi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abasolwa bebehamba ngezimota ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes-Benz kanye le-Range Rover. Izimota lezi bezingelama number plates. Ezinye inhlanganiso ezethule imbiko zisola isehlakalo lesi njalo zisithi kumele amapholisa aphuthume abophe izigilamkhuba lezi. Sikoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum, i-Crisis in Zimbabwe Coalition, i-Law Society of Zimbabwe kanye le-International Commission of Jurists. Abanye bacabangela ukuthi ukutshaywa kukaShaba kulokwenza lodaba lokufunyanwa kwamalunga e-CCC. UJohana Mamombe loSicilia Chimbiri i-High Court bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba babemelwa nguShaba. Igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqubani Sithole uthi laye uvumelana lalumbono.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. But I think into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza i-statement ukuthi those of the like mind bahambele khatshana. Kulo msebenzi okumele yenziwe ngamagqwetha, kulo msebenzi okumele yenziwe njalo i-statement lesiyalesenziwayo ngesokuthi wonke umuntu obona izinto ngendlela etshiyeneyo kumele azithole esengumuntu othithikeleyo njalo abantu bengasukumeli phezulu ukuthi benze umsebenzi.
Njengamagqwetha kalesabi yini ukuthi mhlawumbe lani kungalifikela?
Well, This is the new law. We never expected that things are going to deteriorate this far. Kodwa when njengamagcwetha kulomsebenzi okumele wenziwe sizabe sithaywa sisenza umsebenzi ngoba kumele vele kwenziwe umsebenzi kuzehopha ukuthi hlangothi lezi ezidila ngomthetho bazabanjwa abantu laba babe exemplar ukuthi hhayi nxa abantu besenza umsebenzi kufuze bavunyele ukuthi benze umsebenzi ngoba yiwo umsebenzi wakhona.
Bakhona abathi udaba lolu lungaba lokwenza lokufunyanwa kwabo Joanna Mamombe lo Cecilia Chimbiri bemsulwa inkantolo ye High Court ngoba uObeyishaba ngomunye wamagqwetha ayemela ababili laba. Yebo kungaba njalo.
Uyimele indaba liyana and uyimele ngendlela ephezulu. Njalo nje besikwazi ukuthi hayi into liyana isi-expose into eziningi. Ihlali liyana i-expose into eziningi ukuthi abalamisa ubukhali sebebonile ukuthi kwenzakalayo. And okwenza ukuthi kuphume ngendlela yona liyana yokuthi ubambe njalo. Ngakho-ke bonaba abayokucabangela yona leyi into barayithi kakhulu ngoba kuvele kunjani.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxe laye ekobulawayo. Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kaphendulanga incingo zethu. Abafundisi bokholo lwesiKatolika phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference namhlanje vethule incwadi yombiko okukhonona ngezehlakalo zodlakela olwenzakala elizweni besithi amabandla ezombusazwe kumele akhankase lokuvota ngokuthula. Lokhu kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimba ibandla le-TCCC ukukhankasa eBikita South, eChivi laseChiretsi sokuqale isikhathi sokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esiyokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni. Isikhulumeli sabafundisi ZCBC uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Lolu gwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Loba nje kungayisikho kwakuqala ukuba betsho lokhu luya lukuphela udlakela elizweni ngemva kokuba abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni semaswingo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinje ukwenza imihlangano eBikita South nakoChivi namhlanje.
Level ground yama-elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda batshaya abantu bathusela amasabhuku kule fazi. Ifazi layo iyasabalala ithe ithusela abantu.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi kusobala ukuba iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho okufakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu.
Kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu eZANU-PF especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho besebenza namaphoyisa.
Kodwa isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthi ibandla lakhe ayisilo elijojozela udlakela oluselizweni.
No violence ever in this election.
Ufuna ukudlakela ukhetho luphazamisa lokho esikufunayo njengebandla leZANU-PF ukutsho uMtswangwa. Ingcitshi ecubulula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kusobala ukuba ziningi izehlakalo zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabeZANU-PF elizweni jikelele.
Bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu sikhangele iprovinsi enjengemaswingo le lapha abantu abasikela khona ikakhulu abezanpif basikela kakhulu umnanga kuthi bengupresident besusa uRobert Mugabe kodwa abatholanga lutho siyabona into ebigita ngale abantu bayixotshwa kulithium ilithium yantshontshwa iphandle kwelizwe abantu bebigita bengatholi lutho
ekunenhlanganiso sazilobe imibiko yokusola ukuqonga kwezihlakelo zedlakela eseziqhamukela izweni ngaphambilini kokhetho zigoqela iAmnesty International, International Commission of Tourists lezinye omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakalo zodlakela elizweni ngumfundisi mdata wenhlanganiso yeWorld Council of Churches lesikhulumeli se-CCC unkosikazi Fatsa Imayere lenhlanganiso yababalisi eye-ATUS ezinye zalezi zehlakalo zigoqela ukutshaywa kabuhlungu kowayeligqwetha likankosazana Joanna Mamombe loCecilia Shimbiri abebandla le-CCC ucala labo ababelethiswa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi ze uxolo inhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa the Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana kulakwashi Tagwireyi ongumcebisi kamongameli yamasoni Mnangagwa ucatshangelwa ukuba wasebenzisa indlela ezingaqondanga ekuthengeni inkampani yeBindura Nickel kanye leFreda Rebecca Gold Mine kulandela ukuthola kwakhe imali ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi uTagwireyi ucatshangelwa ukuba wasebenzisa iSotic Investments yakwele Mauritius ukuthenga imigodi le eyayinge-ASA Resource Group ngemali ebiza isigidi phose ezingamashumi amathathu zamadola eMelika, i-$29.5 million. Inkampani le ivikwa yayingasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi uTagwireyi esenza lokhu. Yayiphethwe yiDuff and Phelps eyaziwa okwamanje ngokuthi yi-K-Roll. uTagwireyi kuthiwa wasebenzisa lawa mankampani akwele South Africa e-Cayman Islands lamanye akwele Bhilithane ekuthumezeni imali ayithola e-Reserve Bank. Kuthiwa bonke ababethwala imali le ngendlela ezitshiyeneyo beyisa kwele Bhilithane babekwazi ukuba ngekaTagwireyi owayefuna ukuthenga imigodi le eZimbabwe. I-The Sentry lenhlanganiso ye-Open Secrets zibika ukuba kwalungiswa amaphepha okuthumeza imali le ngendlela ezingaqondanga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loTagwireyi obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho okunkampani ye-Common Market for Liberal Solutions.
Kwakuvele kulamahungahunga othi ubudlelwano phakathi kukaTagwireyi weSakunda le-Reserve Bank ekaJohn Mangungya akumanga kahle. Kule mibuzo eminingi ukuthi izimali azisebenzisayo ezokuthenga imigodi wayeyithatha ngaphi, kwaba lama-government bonds, kwaba le-command agriculture lezinye izimali ezimbalwa ezithize. Nxa-ke sokuphuma imibiko yokuthi izimali zakhona azihambanga kuhle, kutho ukuthi impendulo zakhona khona uZulu uhle abe le mpendulo asingazi ukuthi yengxe akulabufakazi, kodwa sinethi ukuba nayo uhambelana lemicabango eyayivele ikhona ngembuso ezimali zikakhulu aTagwireyi.
Nxa sikhangela-ke ukubhekabheka incwadi ezama-invoices okunye okufake lento ezinjalo, kulula kanganani ukuthi umuntu akwenze khonoko?
Into eyenziwa ngosobhizinisi i-transfer pricing lokugoqagoqa amakampani amanye ebhalelwa eqaliswa kwezinye indawo ezinjengabo-Cayman Islands, e-Mauritius kumbe e-Virgin Islands athiwa ngama-tax haven, yinto evele ikhona. Antho sake sayizwa bekhuluma ngayo u-Gold Mafia leyani i-Aldis Yazira, yinto elula kakhulu nxa usebenza labantu abenza ethi ayi-financial engineering akuhluphi. Kodwa na imali zako na zizi mengi uya kusechenze ama central bank uudanguzwa muna la njara hori zelpe nko Zimbabwe kota iso njima uti mbalani
akubo pisi ini kono kubaba ngwenye
ya vona mfoe tu ngati singa kama disisa utaba no transfer pricing le money laundering vele yesi na kona international crime Interpol vele basedendisa imteto wabo u Interpol ngoba imali ezinjalo yizo ezisetshenziswa ukungenisa imali kuma-networks e-terrorism enjangoyo-shabab labobani bani abe-middle east vele i-financial engineering enjalo uyabo ifanele ibophise dayekho emthethweni
akuvimbeki khonokho ngezinye indlela
kuyahlupha ukuvimbeka ngoba umabona ukuthi imali ezinjalo kukaningi kusebenza ohulumende ababusayo esingathi ngama-banana republics nxa uma into yakhona isenziwa ukusetshenziswa uhulumende kuyahlupha yikho kuyabe sokungena udaba lolwana ezezitshekiso ngoba nxa usenza into enjalo ungazama ukusebenzisa amabhenki angela hulumende phakathi kabavumi uhambisa imali yakhona ngoba kule ama-clearing houses ama-international funds ayenziwa ku-central place nxa amabhenki akhona bengababele mbuzo ukuthi imali yakhona ihamba kanjani ivela ngaphi kawusezihambisa imali enjalo so kusebenza kuphela nxa ohulumende abangcolileyo besetshenziswa esingathi ngamangesikhiwa ama-crony capitalist.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Izakhamizi zeGwanda ikakhulu abesifazana bakhala ngodubo lwendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu. Zikhala njalo ngodubo lokuswela imali ikakhulu emaphandleni ngoba zithi azisalutholi usizo ezaziluphiwa nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni obuqoqwe nguNduna Khulumani Mathema abalisa lezakhamizi zeGwanda North lapho abesifazana abangenela umhlangano bakhalaza ngokuthi sebegalula phakathi kwendlala lodubo lwemali. Unkosikazi Ntombizodwa Dube obesemhlanganweni lo uthi ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe abantu kabasenelisi ukuthenga ngayo ezitolo.
Imali yona leyi umamdala uke wanthuma seGwanda sikhinyeswa iGwanda wayekwinikhesi yethulile le 40,000 ekhadini lakhe ngaphenduka ngingathenganga ukuthi imali ingakwazi kwathiwa kumele ukuthi nje nikhesi yethulile egcwele yayinekile i-43,000.
Unkosikazi Melody Sibanda uvumelane lo Madube edabeni lwemali.
Hayi endlaleni lonyaka ngidophile njalo ngono into engingalayo yimali hayi iproblem yemali sibili yahlupha kakhulukazi imali hayi okwendlala yokudla hayi imali into ezithengwayo yize imali akuo.
Unkosikazi Chiesa Sibanda wesitezi khonale eGwanda uthi akulasizo aluthola kuhulumende.
Hayi emasimini khonoko
lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Eunice Ngwenya laye okhala ngokuthi akazange avune lutho lonyaka.
Lokhu yahambe uyeke kugwanda kumbe nxa ukuthiwa ngabantwana i-50,000 awubuya lokubuyela ezitezini akusebenzi akukusebenzi.
Unkosikazi Olivia Dlomo uthi uhulumende usuke wama ukubatholisa ukudla kungela nhlawulo. Okwamanje uhulumende wabika ukuba usahlala phansi akhangele ukuba yiziphi izigaba zelizwe ezingavunanga kuhle uzathi eseqala kutsha njalo ukutholisa abantu usizo lokudla. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa esenyele primary school ebulilima esungula umkhankaso wezanu PF eMathebeleland South wabene abakade besemhlanganweni inhlanyelo yezivande zempida lamatsiyane okufuya inkukhu wathembisa ukuba uzaqhubeka egebha izibholane zamanzi ukuze amelane lendlala ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 iseGwanda esitezi ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla leTriple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi athwaliswe amagabha avuzayo ngawebandla lezanu PF endaweni ezibalisa emaswingo ezwimba inyama Ndlovu, inyanga Mutasa lezinye ezichiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 kuncwabakazi lonyaka. Vathi kukhanya amalunga ebandla elibusayo adlelana lamapholisa ensitha ekuvimbeni imihlangano yabo futhi vayabachaya. I-Triple C ithi kuvinjwe imihlangano yayo izolo eChikombezi leChirezi Central lampo uChamisa abefisa ukwethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo. Ibandla leli namhlalene lise ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluzayo eBaradzana Business Center eBigita esabelweni semaswingo. Ibandla lezanu PF lona liyakuphika ukuba lithwalise nzima amalunga eTriple C ezabelweni ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Belief Gawule owebandla lezanu PF endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla leTriple C. uGawule usungula lingxoxo.
Kalaliza umthindo kwesi isikhathi lanapho kungela lutho khona singazi ukuthi namhla kulolutho zabe sengaya kula lutho ngoba bahlezi becala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube kalesi ngisembangweni wetoloto khona angiboni violence ngijabulela senyamendlo wamboni akula lutho ezigabeni zethu ngapho ama-provinces akula lutho angazi ukuthi kumbe ngamhlawumbe kwezinye indawo lapho singafinyeleli khona kodwa anti phela omabona kude labo bani bani bayasilisikele ukubenzini lapha siyabona ezinyeinto ezindlalala khathi ezimbabwe kulokhu kuphula lapha i-violence nale ekhona sihlalele ukhetho asiyiboni.
Ye baba Mlalazi,
mhlawumbe ubaba uGawule umbuzo ongayisiwo ubufanele umbuzo ukuthi kathi Gawule into yenu leli uyayiqhubeka e-violence na? Mhlawumbe ubeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo kuphika ukuthi yena kakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto okuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence, njalo thina abanye uma sibona le evidence ye-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence i-DNA layo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyabe siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani nothi ukuthi ayisoziyenzakale, bavele bahlala beyenza. Siyababona abantu sebeqala ukuthaywa, njalo lamapholisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-Triple C.
Khonapho-ke baba Gawule uyakhuluma Mlalazi ukuthi lamapholisa ungazane achotshozela khonokho ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC, kuhamba njani nxa kusenzakala khonokho?
Nxase sibuyele emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhuluma nge-violence njani sikhalisela ngapha kathi Dube okukhona uMlalazi uyakhosa ukuthi kathi laphana begijimisa umakhuphe emsayeni feni kathwanzirayo wakungasiyo violence yena leyo yayisenziwa ngobani e-harvest house ngale umoro uzebesima bebaleka yabomunzura wakungasiyo violence yena leyo ayengamayouth abobani nalayayitaya omunzu ngezindlela konke kungakhangela kokokwenziwayo kwaze ukuthi ayizanu PF yeyizanu PF laphana yesl but ungakhangela ibandla le le-opposition eliyilo alicc i-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelana because yiyipati ekhona i-CCC ingeyile kuze but i-MDC yiyipati but okukhona yokuthi
You want to have violence when I'm not back. Now, which is a very good one about one of the families. I am going to have a party.
Uma ngikuhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule violence lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenza irecruitment yamapolisa uthatha amaparty activists athithi izipa zezano abese siyagqokisa iinform yikho ubona belesibindi ukuthi uthamise zakha esestedini adresa abantu gawule uma ungakubonanga okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezani kusukume kwathi heyi wena thamisa isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mgabe esaphila owayene-violence wayengakwenzi lokhu njalo gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhude kabayiqale ukuthi uhulumeni wezano wasekuqala waqalisa i-violence against abantu be-Matabeleland abantu betsholotsho lapho uGawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi uGawule ungambuza ukuthi ziphi izihlobo zakhe ezinye kube zihlobo zakhe angazaziyo ukuthi zatshonaphi ngenxa yegugurawundi
Umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-Triple C ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu PF. Akubizwa ozwayo ngomgqibelo edolobheni le-Sheffield kwele-Bilitane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa mnyaka ngomnyaka owebukalanga gathering. Lapho kuyabe kugiywa kunathwa kudliwa abantu besikhalangeni bezijabulela bekhumbuzana ngemvelaphi yabo kanye lokubaluleka kwamasiko abo. Sixoxele omunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Difa Dube.
Lufikile usuku abantu abalibona ukuthi luqakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi esiyazikhona ukuthi kuya sekuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye abantu bazotshona besakha ubuhlobo besakha ubudlelwane iloba bakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi ziningi izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana njalo kuba lula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo njalo noma ezintweni esizidingayo sibe kwazi ukuthi bakhona abanye abantu phakathina kwethu esabe sisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana mhlawumbe kungabe kukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu ababezidinga ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi njalo sikhumbula lapho esivela khona njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa
kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho
Mningi esukhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngaleli langa ekakhulukazi ngasikhangela ezimcimbi ngisho labantwana abancane abalama talent yabo laba ababuye bezo showcase ngaleli langa bezotshengisela ama talent yabo abalawo ekakhulukazi abafana ngasikhangela bazabe khona abahlabelayo bazabe khona njalo abanye abayenza ama dramatize kodwa ke nqa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba u DJ Pius bese kubuya laphana ubaba laphana utanga pasi bese kubuya njalo omunye ubaba uthiwa ngu Mike Spanda la uzabe khona njalo la esimandisela bese kubuya njalo u Allen Ndoda bese siba laye laphana u Dave okamasuku bese siba khona abanye bavele eBotswana abazosinzela amanye ama sketches
umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano webukalanga gathering eSheffield kwelepilitano livalelisayo muntungamili nkulu